icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benikwe i-ruling yabo alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumagistrate okubangele ukuthi u-lawyer ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor layo magistrate ngokufana nayo layo ufuna ukuyabacubungula basebevumelana-ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidluliselwe kolwesine lona lolu mhla ka-2 June 2022.
Kanti vele kona kuhambe njani njengoba babephiwe i-bail sizwe kuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki elidlileyo kuhambe njani?
Ye umbuzo nalowo baba siyazibuza labantu abaningi bayasibuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu eku-bail. I-bail icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga i-bail abiselwe enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kusukela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi. Kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani. Laba abangu-9 sebebiselwe kani akukhulunywa lutho nge-bail babiselwa nje le-ruling yona leyo ingakayenziwa. Kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kuhlansibindi lathi senziwa into efana nayo sahanjiswa khona lekani prison ngemva kosasivele sivale lekani prison sanika i-bail sesesiyiphiwe sebe siyaliqeda icala ngemva komnyaka basivalela lathi kwamalanga athile ekani maximum bin. So kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma la izolo lakhona ube driver asak khuluma ngabantu but sizakhumbula ukuthi vela sonke eqalayo izinto chief olihlanse amangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayeku-bail futhi i-problem yeZimbabwe yobugande labalaleli ukuthi kule-selective application of law elizweni lasezimbabwe ungakhangela amandebele labantu besishoneni kulo umketha becale indlela amacala abanjwa ngawo akula mthetho vele ukuthi umuntu oku-bail kumele akavalelwe kwesikhathi aye kuye sevelela ejele